umumo usumubi kakhulu ukwedlula lapho esiqede sikhona umnyaka ozilileyo oka-2019. So ababalisi abaningi basinike umbiko nalo ukuthi athi nokuhambe emisebenzini kuyathekisina. Abaningi abayemaphandleni bayakhuluma khonokho ukuthi kanti shuwa singahamba njani, kanti pho singagada sihambe njani emsebenzini. Wona umumo wezinto unzima kangaka. So esizakubona-ke ukuthi ababalisi abaningi yaze yahluleke ukuthi baye emsebenzini. Yebo, bangaba khona abanye abalutshwane ngoba abanye vele bayahlala khonapho ezikolo, kumbe abanye nabo balokungama-projects abakuyenzayo bathole inzuzo elutshwane. So ningabathola labo abantu baye bekhona ngoba vele badla khonapho. Ubuningi vele abasoze bakwanise ukuthi bafike nje esikolo basebenze. So ubunzima lokhu sokukhona ukuthi izini amalanga amabili, amalanga amathathu esiqine sizama ukuthi siye emsebenzini. Lo nyaka kukhanya ukuthi hayi abantu abaningi sebekhathele sibili. Xa sikhangele thina ukuthi umnyaka odlulileyo sincedwe yini, sike sayenza i-research sibili sabona ukuthi abantu abaningi bancedwe yikukwereta izihlobo zabo, abangani babo bebebancedisa. So esikubona khathesi ukuthi umuntu wonke uyakhala, i-school fees ibuyelayo yaba ngeyinto esabekayo. Ama-school fees sedula kakhulu and lokho kuphambanise umuntu wonke.
I-Apex Council ibikhangelelwe ukuhlangana kuliviki ikhuluma ngodaba lweholo lolu kubana liqhubekela phambili njani njengezisebenzi zikahulumende. Isihlangene yini?
I-Apex Council isihlangene. So sikhuluma nje ilanga lonke sibe sisemhlanganweni we-Apex Council. So layo i-Apex Council isikhiphile umbono wayo, sebebhalile-ke iphepha elichasisa khonokho ukuthi hayi ubunzima lokho bukhona. Ngesingisi sibe sikhuluma nge-incapacitation ukuthi khathesi-ke incapacitation leyana it's very severe, it's chronic. So umbiko lo usukhona. I-Apex Council yonke bavumelane khonokho, amahlanganiso wonke bavumelane khonokho ukuthi hayi ubunzima lo buzasiphambanisa ukuthi izikole zivulwe kuhle, buzasiphambanisa ukuthi ababalisi bahlale ezikole basebenze. So umuntu wonke sevumelane khonokho ukuthi incapacitation ubunzima lobu sobugcine kakhulu.
Singathi yiso isinqumo eliphume laso, asikho yini sokuthi njengoba lingelayo imali sokuyikukhalala umsebenzi kwezisebenzi zonke zikahulumende?
Hayi kayisikho khonoko ukukhalala umsebenzi, ngoba into eyokukhalala umsebenzi iyashiyana lento yokuthi izisebenzi zifuna ukuthi ziye emsebenzini, zithanda kakhulu ukuthi ziye emsebenzini, kodwa izisebenzi sezigcina-ke sezisele ukuthi kanti imali yokuthi siye emsebenzini sizayithola ngapho. So lokhu kuyathiyana, kayisikho kukhalala umsebenzi. Sikucathise sonke savumelane ukuthi kayisiyo into yokukhalala umsebenzi. Ukukhalala umsebenzi kasifuni, ukukhalala umsebenzi kathesi. Esikufunayo ukuthi sikhulume nohulumende, sibacathisele ukuthi kunzima kunjani, bona bagijigijime balungisele into thina siyosebenza.